VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 10 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Ende lokuthi abantu abamarketi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafarmers esawarisekayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodaboda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani.
Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwelizwe phansi kohlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithi amapholisa lamasotsha ahamba engenela abantu emayadini abo ebahlukuluza ngendlela ezithiyeneyo. Inhlanganiso ithi njalo abomthetho laba bazichaya indiva iziqondiso zokuzehlukanisa i-social distancing ngesilungu okwenza kube lengozi yokuthi bangathelela abantu igcikwane leli. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights liza ngesikhathi inkundla yesite ibika ukubana kulowesilisa ofileyo kobulawayo ngemva kokuchaywa ngamapholisa esithi uphumeleni phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze izolo ukuthi amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ukuze abantu bahlale ezindlini kulandelwa umthetho wokuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu. Uhulumende uthi kulabantu abalichumi lanye asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus njalo abathathu yibo asebetshonile. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bengaba baningi abantu asebefile ukwedlula inani elikhulunywa nguhulumende.
Okuluhlupho yikuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke yinto leyana engani zimbanje. Ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesihlupho olunje kasenzeni so kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bayakutshela ama-figures ethu alo abantu asebe-test positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest. Njalo awareness inilutshwane eyenzakele emaphandleni ngengakhangela indawo eziningi-ningi, abantu vele bazihambela nje as if akulanto eluhlupho. Yona leyo into yokuthi i-lockdown abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa indlela yiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So ngibona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe lethu elidubekayo lisithi lizancedisa iChina, kodwa uzibuze wethu ukuthi uMonica ukuthatha ngapi. So ngibona ngazathi konke khona kuya kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo. Ayenziwa ama-test vele ku esenziwa ama-test umuntu loyibhubha ilanga elilandelayo. Uminisitri July Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilosizi, abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe?
Abantu akukho abangakwenza baba ngoba ngakhangela into leyi i-announcement ye lockdown yenzwa kungolesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got half a day ngeSaturday e business, Sunday is your business day. Monday so we lockdown. So in lockdown lay iyenzakala umise isiyenzakala ngaleyo ndlela. Iyenzakala abantu i business days ingasekho bengalamali. So abantu ezimbabwe vele impupho ibisinto ehlupha indlala ibhahile la. Njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho ngoba sokukonjani sokukondoda zibonile. Abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku black market. So abantu i-lockdown le iyenzakala abantu bengalampuphu, bengalajukela, bengalamafutha. Lanamhlanje ngahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole and izinto ukuthi uma abantu sebetshona besendlini abantu sebesidla kakhulu ngoba kusela intsha, kusela movement. So mbona ngazathi vele konke khonoko ama-efforts wonke lawa awancedi ngalutho and lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle but umbuzo yokuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi laba abantu laba ngamafarmers esawarisekayo so kuyabe sokuaffect our political constituents. So into lohlupho ukuthi into zethu zonke zi-tied to politics.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni seMandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa lontungameli Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Ongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni besenqabela abashayeli bezimoto kanye labantu abahamba-hamba mahlayana ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi beqhubeke ngokuhlala ezindlini njalo bengathintani mahlayana. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations ubika ukuthi kungaba lo monakalo omkhulu eZimbabwe leSouth Sudan amazwe la engahlaselwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngenxa yomnotho welizwe ophansi emazweni omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwethulwe yi-United Nations.
Thina njengeqembu le-Economic Freedom Fighters eZimbabwe siyavumelana lokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations lo, ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona seziwoshokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu, sibili kakhulu. Yinto le esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembu le-EFF sisilwa khumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze uhulumende yena kungayishiyi okhokhela abantu, kungeneza abantu bamabhizinisi, kungeneza abantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani, kuyafanana lase South Sudan. Kodwa South Sudan ike bona bebe ilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufanana leZimbabwe ngoba kade besempini esikhathi esiningi. Yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane kodwa ke akulazi izinto eziningi izinjenge infrastructure singoku sithi infrastructure ye South Sudan thina eZimbabwe sibe si ngazathi singcono kodwa ke uhulumende wethu uyahluleka sami kuqhakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we coronavirus hathi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibedlela ezingcono izibedlela ezilemithi lokhu siyalwa ngakho thina singama economic freedom fighters sithi hathi asiyo into omele yenzeke eZimbabwe leyo
manje kuyini uhulumende angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini
kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we coronavirus hathi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo amapholisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho kodwa yibo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni begcwale ezimoteni bebathwala bebahambisa emapolice station bengaqakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters nxa amanzi engekho emalokishini kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasotsha eZimbabwe alama-equipment amaningi bengathatha lezi mbiza ezinkulu ezamanzi amadramu amakhulu amanzi befaka emalokishini amalokishi ebe le ndawo lapho azahamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi kube lezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo bathole amanzi ahlanzekileyo lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bagezele izandla abantu benelise ukuthi bevikele balwisele
alo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePilitane. Uhulumende wele South Africa usengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe emizameni yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abalichumi lasiyagalombili kulelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule lelinyathelo izolo ecela uZulu ukuthi alandele izinqumo lezi lanxa zibuhlungu. Kodwa kuqakathekile ukuthi kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eyeZimbabweans living in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Indlela egcikwane lele limemetheka ngakhona lapho sokufike khona phezu kwa 1800 ngoba wathi ekhuluma umongameli ngamaviki amabili adlulileyo bokulabantu abangu 61 abebelalo leli gcikwane kungekho obesedlulile emhlabeni kodwa ngemva kwamaviki amabili abantu abaleli gcikwane sebefike ku 1800 kusiya phezulu bese kuthi kulabantu abangu 18 asebesolakele emhlabeni lokho kutshengise ukuthi kusadingeka ukuthi kuye kuhlolisiswe ukuthi abantu bahlale emakhaya lokho ngolwasemzini esitilo ukuthi ubonakale ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingamemetheki. Kodwa umongameli uthi uma ekhuluma umongameli Ramaphosa uthi yena ukukhuphuka kwaleli gcikwane abantu behlele emakhaya kuba ngcono kulalokho belikhuphuka ngakhona abantu bengahlala emakhaya ethi yena selingalikhuphuka nge-4%. So ke kusho ukuthi ke uhulumeni uzama ukuthi abone ukuthi kusiyaphela 2 weeks lezi kuyabe sokuhamba njani.
Ungasitshela ukuthi zikhona yini indubo ezibhekane labavela eZimbabwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe leSouth Africa?
Uhlupho yebo lukhona ngoba abantu baseZimbabwe abaningi bazisebenza kunje nje bahlele emakhaya abakwazi ukuthi indaba zamarenti ukudla ukuthumela ukudla emakhaya kuzahamba njani. Yikho kuhlupha izalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ngendaba yokuthi abasoze bahole ngoba siyakwazi ukuthi ngenyanga ngonyaka April bebeholile ngoba bekufakwe lockdown le sokupheleni kwenyanga kodwa ke khathesi sokuthatha inyanga yonke behlele emakhaya kuzaba into enzima bakhona futhi abanye ababezama ukuyathatha ama permit okuthengisa emgwaqweni la ukuthi abawathathe bakwazi ukuthi bathengise abanye babo balazo lezi ndawo zokuthengisa kodwa abalancwadi ezibavumela ukuthi babe seSouth Africa okwenzeke kube nzima ukuthi bathole la ma permit ukuthi bathengise emgwaqweni
lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabweans living in South Africa ubexoxa le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etiyeneyo. Iphephandaba le Herald lithi kunowesifazane obhubhe eChiredzi elezibonelo ezikhomba ukuba engaba ebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngalokho kubikwa abezempilakahle bethethe amasampuli ukuthi ayohlolwa eHarare ukuze kubonakale ukuthi ubulewe yi-coronavirus impela na. Iphephandaba le Chronicle lithi owesilisa owabulawa ngumkhuhlane we-coronavirus edolobheni lakobulawayo ingaba wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa i-47. Abantu laba bahlala emalokitini lasemayadini kodwa kubikwa abezempilakahle bebadingisisa ukuthi bahlolwe ukuthi bengaba bathelelwa na leli gcikwane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Nalibonani basakazi be-Studio 7 mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni uGomagoma Village Ward 9 Makhulela Plum Tribulili Mawes ye hayi lapha bafowethu kunzima sibili sisemakhaya khonapha emareserva abantu bathwele nzima yayikakhulu indlala njengoba umnyaka ophelileyo kungalinywanga nalo nyaka kungalinywanga hayi izihlobo ziphethwe indlala sibili wakithi asazi ukuthi vele njengoba kunganyakazi abaningi vele bathembele khona lo kwamumbu lo abaphiwayo akwavalwa yonke into lapho esigabeni sakithi hayi bakhale izimathosi abantu balala ngendlala alala ngendlala mpela hayi nomkhuhlane siyazama sikuhlonipha lokho sikuthelwayo kodwa hayi indlala hayi ngiyabonga basakazi be-Studio 7 liphephe lani kana ngabe
sanibonani basakazi abahle ngombono wami umsakazi into elokhu ihlupha elizweni lakithi njengoba nje lokho kwenzakala lo mkhuhlane inani lokho elingani liyakhuphuka ukuthi ngapha abantwini basesindebeleni msakazi wami kuzoba nzima kakhulu njengoba omunye seze wasweleke suka kobulawayo akunasibhedlela esibhekelane lo mkhuhlane lo esayidini lasemathebeleni ukuthi msakazi wami umuntu engasuka eVictoria Falls ezenziyofika eHarare ngafika ephila uma esebanjiwe elwalo mkhuhlane msakazi iyabonisa sobala ukuthi izani iyalokhu lo mkhuhlane wona lo owakuqala sasihlola sithi mhlambe ngumongameli umgaba Nanga kwala isephethe msakazi wami kuyamehlula namanje lokho divider abantu yehlukanisa abantu ukuthi uma semathelelendi lokho ufanana negama laba balikhuluma ekuqaleni ukuthi uyidisini ngoba kuyabonisa ngeke usuke eVictoria Falls uzuziyo sidara kungela sibhedlela msakazi wami emathebeleni yonke esimelana lomkhuhlane wona lo ukuthi yonke into yabo bafuna kwenzakale kubo emashonaleni kubonisa sobala ukuthi abantu besindebeleni abalandaba labo
Salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba. Mina ngiqinisa kakhulu amakholwa ngalenyanga yePhasika njengoba amakholwa engasakwazanga ukuthi ahlangane. Kodwa ngithi lapha bakhona abantu abazama ukuthi bakhuleke. Nenkunjeni zokuqhumana abantu bazama ukuthi bakhuleke baqinisane i-corona into edlulayo bantu bakithi into edlulayo kodwa masibheka futhi lencwadi ziyakufakaza ukuthi lezi zinto bekufanele zenzeke so akungabi isimanga esikhulu kakhulu kithi mpinde mpingelele kakhulu lebandla lami laseGoli khona leSouth Africa eSoweto lezulu laphakade elikhokhelwa ngumfundisi wami uSikhondla ngithi nabo lapha abakhona mabaqine ngedolo inkosi khona ngiyabonga
basakazi ke-Studio 7 basakazi abalungileyo. Ngithanda ukubana ngisho la mazwi ngamazwi amalutshwana nje. Mina nguSwanda R. Swanda lapha eGogwe. Ngithanda ukubana ngibe lo mbuzo nje okwa uhulumende yena uyakunanzelela yini ukuba leli inani labanjwa ngumkhuhlane lo liyakhwela na? Uyakunanzelela yini ukubana kukhona okushotayo na? Ngikutsho lokhu ngokuba alubana uhulumende ekunanzelela, alubana uhulumende ekhathazeka ngalokhu, angiboni ukuba ngabe leli inani ngabe liyaqala. Ngoba thina sikhangelele ukuba inani leli lehle. Nxa inani leli seliqansa, kutshengisa sobala ukubana kukhona uhulumende lapha angabambi khona. Uhulumende kufanele abe lezikwaniselo ezeneleyo ukuze abantu bahlolwe ngokuqinileyo, ngoba kuyatshengisa ngenani elikhulunywayo ukubana abantu abahloliweyo balutshwane kakhulu kuleli ilizwe leZimbabwe. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana uhulumende hathi akaphathekanga kangako. Uhulumende kazimisele, uhulumende kaphatheke, ngoba inani elihlolwayo lincane kakhulu, balutshwane kakhulu. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana umkhuhlane uzakhwela kakhulu ngesizathu sokuthi baningi abantu abangahlolwayo, baningi abantu abagulayo. So sibe sicela ukubana uhulumende adinge izikwaniselo, uhulumende azimisele ngalo umkhuhlane, adinge okupheleleyo, anike inhloli odokotela izinto ezeneleyo, bakwanise ukukhangela ngokupheleleyo laba abangabe begula, abangabe befanele ukuhlolwa. Ngiyabonga.
Hello, Studio 7. Mina ngikhuluma lapha ngomlamuleki mdaba ngaseGwanda, ngilapha ngase-South Africa. Eyi, ngithanda ukuthi ngethe la mazwi kubantu baseZimbabwe abasekhaya baseGwanda ukuthi benanzele kakhulu umkhuhlane we-coronavirus. Asomkhuhlane wokudlala odanti angadlala ngayo njengekhulu ngayo. Lo mkhuhlane uyawulala. Abantu abazifundisa ukugeza izandla ngemihla ngemihla, amanzi anesepa, awukhethile isepa yisepa enjani. Bezama ukunqabela kakhulu yile nto yokunatha amanzi ngamankomitsho ebishintshana nabantu, bezama ukusibila ukuthi benanzele kakhulu eli gciwane leli liyabulala. If uma benamalemoni bezama ukuthi bezisize ngawo, bebele kuyophuzaphuza amalemoni isikhathi seflu kathesi. Sikhathi seflu kathesi, zama ukusibila ukuzisiza kakhulu, sibile ukuthi bebele kuyenqabela labo besile lapha laphayana, ngokuthi balibona ilizwe lakithi eliZimbabwe ukuthi alimanga kahle, lime ngonyaka lilodwa ngendawo yokuthi abanelisi abananto ezigwane ezaneleyo. So bezame ngamandla lathi thinya sasathi asinto amanje sihlezi ngasezindlini akule lapho esiya khona. Ugeza izandla after 30 minutes ma usukuma usithi yangaphi, phenduka ugeza izandla, hambe ifoni yakho uqedile ngaphansi, ugeza izandla ungangavela ukuthi ukwenzayo.
Siyalibonani balandeli iStudio 7 kunjani? Ukhulumayo kuNdlovu. Mina into engiphethe kakhulu emoyeni wami le ndaba yokuthi kube lo muntu odlalela emsakazweni. Yabo umzekelo lo bhuti ade khuluma ethi kuzoba lolulako luza abantu mabazile. Siyakucela bhuti ukuthi usihloniphe ungathela isikhathi. Njalo futhi uma ufisa ukukhuleka, khulekela bona lawo abantu abagulayo zona lesi sifo esikhona, sibhekana nesifo esinqokile lesi sifo esikhona kuqala esifana labo-corona. Abantu sikhuluma into ezi-serious wona zobuzo uzodlalela lapha kuthi sidlalisa imiqondo yabantu ngendlela engayisiyiyo. Siyakucela futhi ukuthi hlukana nenkulumo ezifana nazo nalezo, asizithandi. Sisedane nokuhlupheka sifo ngokuthi njani, but kwaloko ukukhuluma sikuthandi kurongo futhi makuphinde ukwenza kwaloko. Siyakucela lami ngiyacela ukuthi irekhodi leli idlale lendoda yizwe ukuthi le nto odlala ngayo asiyithandi.
Kuhlelo lwenu lwezolo ntambama mhlaka 8 sibe lokumangala okukhulu ngokuzwa ukuthi eBulawayo sokube lo muntu oyedwa osefile mina ngombona singathi ngiseBulawayo. Okuzisa ubuhlungu kakhulu ignorance ekhona kubakhokheli bethu mayelana lalo mkhuhlane, ikakhulu uhulumende lengatsha zakhe eziningi. Nginethemba lokuthi osokwenzakele kukhulu kakhulu idamage esiyenzakele ebantwini bakithi, kungalandlela zokuchasa information ebantwini.
Ngiyabingelela balaluka kahle bakwa-Studio 7. Jabula ukuhlanganela ngohlelo lolu e-Studio 7 lakho konke nje okusezinhliziyweni zethu singakukhuluma, sibonisana, sincedisana. Ngigama lenkosi Jesu ekhulukosethu umsindisi wethu. Mina ngiphethe ngenhliziyo yami nokufisa ukukhona enhliziyweni yami. Ngalokhu ukuthi njengalokhu esisezindlini nje sivalelwe ngalo mkhuhlane we-corona, eze ngifisa ukuthi labo abakhokheli bethu ngabe belwisa kakhulu ukuthi basifunele le mithi ngayezi ukusiza imiphefumulo yethu. Kungabi inani lokhu elikhuphuka nje kusiya phambili. Bengithi ngabe siba lolwazi lokuthi lapho okutholakala khona lo muthi ongasiza thina imiphefumulo yethu. Bewufumane lowo muthi sazi ukusinda ukuthi lanxa siphumela ezindlini sithole ukuthi siyasindiswa. Lanxa sivalele ezindlini lapha kanje hhayi ngenxa yalo mkhuhlane, ngabe besiba lemizamo yokuzama nalokuthi ngabe ngasisindisa kanjani. Kungabibi njalo phinde sifike ezindlini njalo sivalele nje ezindlini singaphumeli ngaphandle ukuthi kuswelekale le mithi ukuthi sisindiswe ngayo. So ngiyacela kakhulu lokho enkosini yethu ukuthi laba bantu bangabe bakhaliphisa, bakhokhele bethu bakhaliphise ezingqondweni ukuthi nxa sivalele kanje ngabe kuphilile imizamo yokuthi bafune imithi le.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp. Ngesikhangele esivela kwelemelika ngamafitshane, iziphathamandla zempilakahle zithi idolobho leMichigan yilo eselile nani elikhulu elikhokhela ngokuthelelana kwegcikwane le-coronavirus phambili kule New York. Kubikwa kubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-2000 ngelanga linye elayizolo. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lokhu kutshengisa ukuba ukumemetheka kwegcikwane leli sokufika emaphethelweni kulelo dolobho. Kubikwa njalo idolobho leWashington DC lalo lingabhekana lodubo olufanayo kumalanga amalutshwana alandelayo. Loving there ingoma ethi yona Poco Mania Days dubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake hlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasosha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wele South Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe phansi kohlelo lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukele.